Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 olesine mhlaka 24 zibandlela 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usenikeze umculi obelodumo Oliver Mtukudzi obhubhe izolo inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa basolwa ngabaningi elizweni laphandle kwelizwe ngokuqhubeka bebopha lokutshaya abantu emalokithini edolobheni lakoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition zikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi abambe ngamandla umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise amasotsha ukuhlukumeza abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usenikeze umculi obelodumo u-Oliver Mtukudzi inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umtukudzi obesaziwa ngokuthi nguTuku ubhubhe esibhedlela seHarare izolo eleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha wachazwa ngabaningi njengomuntu obemanyanisa abantu ngengoma abezihlabela. Okuningi siza kuzwa kungesikhatshana esilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa basolwa ngabaningi elizweni laphandle kwelizwe ngokuqhubeka phambili bebopha bethumba lokutshaya abantu emizini eminingi edolobheni lakoBulawayo ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe ngeviki edluleyo kodwa kwagcina kuqhamuka udlakela. Unompumelelo Moyo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eBulawayo.
Abantu abachaywe babotshwa ngabezomvikela izolo elokitshini lemakhokhoba koBulawayo lamhlanje bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi koBulawayo eTrade Gold. Umantshi uMnumzana Tinashe Tashaya uzwe okwakuqala icala lezibotshwa uLeon Ncube, uKelvin Dube loCourage Bester Mkandla abachaywe kabuhlungu ngabezomvikela bababopha emakhokhoba ngemva kokumiswa kwemota abakade bekiyo bakhuthuzwa bagcina besetheswa icala lokutholakala belezidakamizwa. Igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole umele uNcube kuthi uMnumzana Mlweli wenkululeko Dube umele uDube loMkandla edale lapho abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebail lamadola alikhulu munye ngamunye. Umantshi Tashaya ukhuthaze uhulumende ukuba ayephenyisisa ngodaba lolu kabanzi aze lobufakazi obeneleyo mayelana lezibotshwa ubhaliwe kahle ngoba okukhona okwamanje kuveza ukuba bebotshwe libutho ngaphandle komthetho. Izibotshwa zibonise idale imvivinya abanazo kulandela ukutshawa libutho izolo. Igqwetha uMnumzana Sithole uchasisa ngalolu daba.
Into yenzakeleyo ukuthi izivotsha lezi ezibuye court mina ngimelela esinye sangkhona. Izivotsha lezi kahle kahle into yenzakeleyo amalunga eArmy yiwo abamba abantu laba. Ngomthetho amalunga eArmy awala amandla okubopha okusetsha konke lokho kwade kusenzakala ingozi lihlazo emthethweni.
Kusenjalo ukubotshwa lokuthunjwa kwabantu kuqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo lapho isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPitule Maphosa asechaze ukuba abebutho babikwa befike bemdinga ebusuku emzini wakhe yena engekho.
Ukutshengisela lobudlwangudlwangu okwenzakale elizweni into zimbili ezenzakale mina ngingekho elizweni njengomuntu ophume elizweni mhlaka 6 January kodwa ngithe ngilapho kade ngikhona ngathola umbiko othi ngiyadingwa ngidingwa ngamapolisa langamasotsha njalo bangidinga ebusuku.
Elinye lamagqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda abacalwa ngokubulala ipolisa koBulawayo uMnumzana Lament Ngwenya uthi balakho ukuphanyeka isicelo sesibambiso sebail kusasa ngoba idale beliyalela uThomas imvumo yokuhlawula isibambiso bethi unecala lokuzama ukugenqula uhulumende okhethiweyo.
Sizafayila amaphepha yethu enkundleni kusasa awebail akaCharles Thomas. UCharles Thomas yena bekuthiwe yinkundla state ukuthi ule conviction wake wagwetshwa egwetshweni treason kodwa hayi ngokukhangela ukuthi amaphepha enkundleni sabona ukuthi hayi kalayo treason. So i-application yethu sizoyifayela kusasa ebheni.
UThomas loSibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edlileyo ngelanga lokutshengisela emzini weNjube koBulawayo bahlasela ngamatshe umufi obengipholisa u-Exxon Mawune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Ukuthwaniswa kwamacala abantu ababotshelwa ukutshengisela kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha ebikwa emalutshwana angamela izibotshwa njalo iningi labantu babotshwa ngabebutho okuyikwephula umthetho lelungelo labo. Ngimene iStudio 7 iwoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga. Lokhu sekudaba olufanayo inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa e-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Human Rights Watch sezikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe ngamandla umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe ukuthi amise uhlelo lwamasotsha lamapholisa olokungena ezindlini bethumba ukuhlukumeza ukutshaya lokubulala abantu mahlayana. Lezi inhlanganiso zithi uMnangagwa ubesebenzisa udlakela ukuze aqhubeke ebusa ngendlela engathandwa ngabantu. UBenedict Nhlapho usiphala loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekhuluma labezindaba eJohannesburg namhlanje abenhlanganiso zombili leze bathe kusobala ukuthi isimo seZimbabwe khathesi sesisibi njengaleso esibe khona ngo-2008. Umqondisi wenhlanganiso we-Crisis in Zimbabwe Coalition ezansi yezwekazi le-Afrika uMnumzana Blessing Vava uthe kusobala ukuthi uhulumende usehlamukele uZulu njalo abantu sebephila ngokwesabo kwesabisayo elizweni labo.
Arrest, abduction, rape.
Ukuboshwa, ukuthunjwa, ukudlwengulwa lokushaywa kwabantu kuyaqhubeka loba nje uMongameli Mnangagwa ethe awukhulunyiswani. Nxa isimo eZimbabwe singaguqukanga kulamathuba amakhulu ukuthi sigcine singasalawuleki kugcine kusiba lokungahlaliseki eZimbabwe.
Social unrest and instability in Zimbabwe.
Ngakolunhla ngokuthi umqondisi wenhlanganiso ye-Human Rights Watch emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Dhoma Vinga wathi bethuswe kakhulu la indlela omantshi abebethetha ngayo indaba zalabo okuthiwa balamacala okuphatheka ekutshengiseleni obekusenziwa.
We also know that there are people with severe injuries who were hospitalized, who were dragged out of.
Siyakwazi ukuthi kulabantu abalimele okwesabekayo abebesesibhedlela bakhitshwa ngodli esibhedlela basiwa emthethandaba ukuyathonisiswa. Lawo macala athonisiswa kungalandelwa ukulawula kwemithi imithetho yomthetho andaba akula bameli abantu bagwetjwa bephoswa emajele
convicted and sent to jail
ngalokho kuhlukunyezwa lezinhlanganiso zithi kulamachumi-chumi abantu asebebalekile eZimbabwe badinga kuphephela emazweni angumakhelwana. Lesi yisimo esisolo kakhulu esiphathamandla senhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants, umnumzana Tifulufeli silithumule.
Siyanicela njengoba niyi-SADC leaders ukuthi ayibize umhlangano ikhulumisane no-president or nomwingameli walizwe laseZimbabwe u-ED Mnangagwa ukuthi kube ne-peace, abantu bakwazi ukuphilisana, bakwazi ukuthi bayicoce le nto le, kungabi noyena ukuthi impilo zabantu ziyaluzeka, abantu bayashona, abantu bayashawa, abantu bayalimala kule situation ezibakuyo.
Lezi nhlanganiso sesikhuthaza inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezipha uncedo kwele South Africa ukuthi zemukele lokuphathisa amagxuku abantu ababaleke nalo ndlakela bezophephela kwele South Africa. Melethulu 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sihlolisisa udlwe ngulwa kwabesifazane ngamasoja lokuchaywa kwabantu ngesikhathi betshengisela ngeviki edluleyo bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Felix Tshisekedi ufungiswa ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe leDemocratic Republic of Congo lamhlanje, kodwa ubikwa eqalekile ephakathi kokupha umbiko wakhe wakuqala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezikhona emkhosini wokufungiswa kwakhe esigodlweni salelo lizwe iKinshasa, ugoqela lodedele yena uJoseph Kabila. EZimbabwe lona belimelwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Unobhala jikelele wenhlanganiso omanyano wamazwe womhlaba e-United Nations u-Antonio Guterres uxwayisa ukuba isimo kwele Venezuela singaba yingozi nxa amacele alwisanayo engasahlalanga phansi akhulumisana. Ekuqhubekeni kobudlwangudlwangu obubangelwa ngamasotsha lamapholisa echaya abantu lokubabopha, abanye sebesithi lokhu kufana xathu lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Lokhu bakutsho ngoba abetheswa icala lokwenza umbhuqazwe lo yibo abalokhu bekhokhela ingatsha zamapholisa lamasotsha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe ezimbili, umnumzana Cassius Simana Mpofu endawonye lomnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Ukuthatha umumo okhona uqathanise neGugurahundi kungaba yinto embi kakhulu, ngoba kusuka kwehlise isisindo nohlonzi lokubulawa kwabantu olwaba khona ngesikhathi seGugurahundi. Yebo, khona kubi okwenzakala ekhaya, kunokuhlukunyezwa, kunokuthwaliswa kanzima, ukudliswa lukuthubhu. Kodwa-ke ngeke isimo sakhona sifaniswe neseGugurahundi. Lo walesiyana besingumbhuqazwe owawuqonde ukuthi usha uqothule abantu abathile ngokohlanga lwabo nangokwezombangazwe. Lokho khona manje ngokwabantu nje abethukileyo ngemva kwesimo sokuvuka umkholoha kwabantu ngenxa yentengo ekhuphukileyo, sebezama ukuthi babuyisele isimo ekuqaleni besebenzisa inswazi nezigodo zokugongoda abantu. kodwa ke ngeke kubekwe ezingeni le ground.
Wena ke mnumzana Mpofu ukubona njani lokho kwenzakalayo? Awungeke waqathanisa nale ku ground njengalokho esikuzwa abanye bekutsho?
Hayi angeke kulingane lokho ku ground ngoba isikhathi se ground bafana sabona abantu bevulawa ngendlela ebusuku bebhebha amangcwaba abo abantu babesilefakwa phakathi ngokuningi baduthule bephakathi izishoko kuthokazi babulale. Mimi kuthokazi kazi bagcibele ngemva lokho ngisigidi phezu kwamangcwaba sathola abantu zaleso sikhathi benyuthwa ukudla ngoba siyabona sindawo zemakebheleni zonke imigezi lanapho kwawuthola khona laba abantu bawuthiwa uphumelela kulawo indawo zonke zavalwa amashopu ongabi nebhasi noma inye ehambayo babulawa yindlala abantu sabona abantu bethiselwa ezindlini sabona omama bedlengula obaba benyamalala lokho khona kubi laphana sabona into enzima ebuhlungu engeke yalinganisa noba yini sokuthi kwenzekala khona kwabantu ngoba sima sikhangele ukujongudla ngobukhona lobu asibona abantu obukhulu wokhozi kulabantu asebela sele impilo kubuhlungu lesi lesi ngalokho.
Mnumzana Mkhwananzi, nxa sikhangele okwenzakalayo singathi thina umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu enguye yini ophethe intambo zonke yini zombuso, kumbe kukhona okwenzakalayo, kukhona ukuchaya amanzi?
Ngingaka uphendulo lo mbuzo ngizathanda ukuthi ngibe ngigcizelele lokho okusho ngumfowethu Mpofu ukuthi mhlawumbe okungenza abantu bazame ukuqhathanisa lesi simo esikhona lalesiyaye sombhuqazwe saba khona kungenxa yokumemetheka kokusetshenziswa kwezixhumi izixhumani zona ezi-social media ngalesiya sikhathi nengokwakusenzakala kufihlakele okukhulu okungenamkhosi kodwa okwakungabonwa muntu wakuthi noma mhlazana kubonwa ngumuntu kuyebonakala sekusiyafika emehlweni kaZulu nge-newspaper ngamaphephandaba kodwa kuvele khona izinga lakhona selehlile lingasabonwa ngabantu njengoba nje abantu bayathatha ama-video alive bayathatha ama-foto ngalesi sikhathi. Bese ngidlulela kulo mbuzo wakho wokuthi lesi simo esikhona esenzakala ezweni laseZimbabwe kambe siyakhomba na ukuthi umnumzana onguyena ophetheyo esaziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa usasenguye ngempela yini ophetheyo? Impendulo yami izokuba yikuthi akukhombisi ukuthi nguyena ophetheyo. Indlela akhuluma ngayo ekubuyeni kwakhe sevela ngaseDavos ukhuluma sengathi umuntu ofuna kukhunyiswana umlotha, umuntu ofuna kuxoxiswane, umuntu ofuna ukuthi kube nokuthula kumiswe udlame, kube khona izingxoxo ezithile zokubonisana. Kodwa ke esikubonayo kusenzakala yikukhuphuka kwezinga lokuhlukunyezwa kwabantu amasotsha amapholisa ezenzela santando okungabe kukhomba ukuthi akusuye umongameli ongena ophethe izinduku zombuso, kukhona umuntu othile ohlongoza impi othuma laba bantu abaphethe izibhamu ukuthi basebenzise lezi zikhala abaziphetheyo ukuhlukumeza abantu. Kuthi ngesimo sokuhlukumezeka kwabantu bese beyavuka umkholoha ngolaka baze badale ukugenqulwa kukalo ophetheyo okwamanje.
Mnumzana Mpofu, isikhathi sesingasavumi, ungasidubela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani okwenzakalayo lokhu njengoba sike sezwa phambilini abanye befanisela ukuthi kulokudonselana amandla phakathi kwenkokeli.
Hayi, ngivumelana nobaba Mkhwanazi ngoba masikhangele ngibona ngathi amandla Mnangagwa akasenawo, sengumuntu nje osebenzele ukuthi loba yini ngenzakala ngoba amandla kakathiwe ngakhanye ngathi lokhu ekhona ku-Army ngathi usekelo olukhulu ku-Army. So as long as vele usekelo olukhulu ku-Army amandla kaMnangagwa wayekho, angaba khona ma kuzuthi i-Army ingajinda kusasa ithina sayisamsekele ujiwe ngoda as long as isamsekela lolo sekelo lwe-Army okwamandla kuyona mandla and ubonakala umuntu olukhulu sekelo lwe-Army ngijiwe nga ngoba ezengomunye wabo osuke ku-antiswa ngu-vice president. So umumo welizwe uzoqhubeka usuka muzi ngoba kuye kukhomba ukuthi sibuswa ngamasota, asibuswa ngumuntu asibe sota siku-military government. I-military khuye enzakalayo leyana yiyo lokhu ikhona lakathesi. So akula nto ezulu ngapha sobuswa amasota, abantu bazokuhlukela kakhulu, akula nto abazathi bayenza amalungelo abawo asizabe ahlemiswela kancane.
Hallo ke ngumnumzana Cassius Jayce Semanampofu, ingcwethi yecubungula izombusazwe bexoxa indawonye lenye njalo ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. ke sibuyele njalo kudaba lothu esike salithembisa lona lamhlanje ke inkulungwane zabantu bezigcwele eNorton lapho kade kukhalelwa khona Oliver Mtukudzi umculi obelodumo abakade bemkhalela babalisa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena omphe inhlonipho yesizwe i-national hero kesizwe lolu daba ngokugcweleyo ku-Mavis Gama.
Bekubuthene abantu abaningi emzini kamuyi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe wokunikeza uMtukudzi isicoco sokuba liqhawe lelizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abohlangothi olubona ngezabalibazisa uZulu abe-National Arts Council becele uhulumende ukuba atholiswe lesi sicoco uThuku. Umqondisi wohlangothi lwe-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi bekuvele kusaziwa ukuba uliqhawe uMtukudzi.
Iqhawe ngempela. I-National Arts Council imele abaculi bonke lama artists bonke ilahlekelwe ilizwe lilahlekelwe kwembese iyezi elimnyama kube lesithunzi esikhulu ngemva kwelanga elilodwa sizwe ukuthi u-Oliver Mtukudzi kasekho. Kimi ngizobuhlungu obukhulu ngoba izolo.
Uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaThuku.
Wahlabela about amalungelo abomama. Wahlabela ngezengculaza. Ahlabela into eziningi ukukhulisa abantwana. Ukuthi ungazilaleli ingoma zakhe. Uzwe zikuthinta zikufundisa. Into emangalisayo leyo. Okwesibili. U-Oliver ube ngumuntu othethe ezokucula waziguqula zaba i-business ebambekayo. Business e-tangible ebambekayo. Malutshwana ama-artist amaningi akwenzayo lokho. Uthethe imali yakhe yokucula wayakha i-empire okuthiwa i-Bakaripani.
Amalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo okubalisa ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa baze labo ukuzakhalela abemuli kaMtukudzi obesaziwa ngelokuthi Duku. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhokhele ingoma yokholo ngemva kokuba ethule amazwi enduduzo kuZulu obebuthene uzakhalela esililweni sikaThuku yena obhubhe izolo mhlaka 23 kuyonale inyanga esibhedlela se-Avenues Clinic eHarare. UChamisa uchaze umuyi uMtukudzi njengomunye wabaculi ababeqhuba umsebenzi wokumanyanisa uZulu. Omunye wabasebenza loThuku engusebele wakhe njalo osengumfundisi uZex Manata ukhuluma ngokulahlekelwa kwabo.
He was my friend. We started music together. Now he's lost him.
Abaculi ababalisa uThomas Mafumo, Alec Macheso, Baba Mechanic Majeruke, Nicholas Zakaria labanye abambalwa bebekhona ngesikhathi kusethulwa umbiko wokunikezwa isicoco sokuba liqhawe uThuku. Abezinkonzo ezehlukeneyo, abamabandla ezombusazwe kanye neziphathamandla zikahulumende babuthene emzini kaThuku eNorton. Ukhangelelwe ukubekwa ngesonto uMtukudzi mhlaka 27 kuyona le inyanga kaZibandlela. inhlanganiso ezehlukeneyo zelizweni lezamazwe omhlaba asebenza lazo uthuku ezifana labo UNICEF lazo zithumele amazwi enduduzo ngemva kokuzwa ngemva yakhe izolo. Studio 7 ngiseNorton ngingumevisi Gama.
Imbiko ophuma kunkampani ye-ITV News uthi kulabesifazane abalithumi lanye abadlwengulwe ngamasotsha kusukela ngeviki edluleyo njalo abanye babo bachasise okwabehlelayo. Inkampani le ithi isikhwezelo ludaba kuhulumende yena othi uzadingisisa ngalo okwenzela ukuthi abazatholakala belecala bajeziswe. Ukuze sihlaziye ukuthi udlakela oluselizweni luthinta njani abesifazane, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela ephalamende okubandla le-MDC.
Ukuthi ngithi libanja lami kunzima ngoba wonke umuntu eZimbabwe uvukile ukuthi akhulume umqondo wakhe. Into zinzima lapho eZimbabwe singakhangela noma ungazingena esitolo khathesi ukudla kusethengeki, uthi uyabhadalela abantwana ama-school fees imali awunayo, uthi uyahamba emsebenzini nemali ye-transport awunayo. So umuntu wonke uvukile wathi hayi bo, isikhathi sesikwanile, kanti vele kwenzakalani, kanti uhulumende uzenzelani. Antabo, sokungene umuntu wonke emgwaqweni ukuthi akhulume, ende kuyavunyelwa, ende lilungelo labo, ende kukhona emthethweni ukuthi abantu betshengise.
Udlakela lolu luthinta njani abesifazane?
Abesifazane ababotshwayo ye bakhona sibini ngoba vele yimbali yabo. Uhulumende lo khona wezani uthetho vele ikwenza kwakhe ukuthi engabone esehlulekile akwenza yekwethuthela abantu lokubopha abantu abangalacala bayabotshwa bethatha bephoselwe entolongweni bayethuselwe. Uthiwe ekhuluma ukuthi ulecala wena ungalacala. And khona kusukumisele omama kakhulu, mama yibo bedubeka kakhulu ezindlini lapha ngoba khathesi noma ufuna isinkwa umntwana ukhale ekhangela umama. Ezindlini lapha vele sonke sikhala sikhangela umama ukuthi umama uzasenzelani, uye omele ukuthi sidle, omele ukuthi siye esikole, omele asenzele into yonke. Noma babelimele noma babegula uyabe ekhale ekhangela umama. So andinabona ukuthi izikhathi eziningi khonapha le mali ezifunakala ezesibhedlela ukhala kukhangela umama. Emisebenzi kayikho, abantu abaningi siyakwazi ukuthi bangolova kabasebenzi. So udubo lebe lukumama izikhathi eziningi.
Kule minye njalo imbiko ethi kulabesifazana abadlwenguliweyo ngamasotsha, lingathini ngalokho?
Engingathi kuletshwa ngesilungu. Laba nxa bakwenza khonokho abakwenzelwayo kabahambe bekhuluma emapholiseni, nxa kwenziwe lowo muntu anjani afakwe entolongweni because vele kakuvunyelwa, kakukho emthethweni. Iye siyakuzwa mina ngingahlangani layo osekhuluma estrate lami wathi kwenzakale kuye, but ngizwile ukuthi kwenzakele. And nxa kwenzakele sizamake sure ukuthi bayabotshwa labo bantu. Justice should prevail. Nxa futhi abaripotanga kababuye bezokhuluma noma belanda ama-members of parliament abo kumbe babuye bazositshela thina nge-women's caucus, yizo izindaba esizikhangelayo zonezo. Ngeke uphonge uhambe ubambe umuntu senze umathanda.
Lo ke ngunkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela ephalamende ekubandla le-MDC, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Sagara ingoma ka Mui u Oliver Mtukudzi isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama lami ngu Chris Gande, ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilana.
Siyalibonga
sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.